lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ibulawayo Upcoming Traders Association. Ya umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi bathini abantu amavenda ngalokhu okwakhulunywa nguhulumende bazasuka yini ngokubona kwakho?
Ya bekukhanthile ubhizi abazama ukuthi abathingelize indawo kathesi ngoba kazange athi ukuthi basuke nje kuphela but ufuna ukuthi baye endaweni lapho ezizanikwa kuhle ekhansil
zona indawo zakhona kanti kungani abantu bangani bayazisola zikhatshana yini lo zulu
hayi not necessary ukuthi zikhatshana but in the long run zizaba yi-advantage ngoba nti igodi lizarenovetwa laphana so lapho kuzakuya khona imijovo eminingi lapho bazafakwa khona futhi
kodwa khona kuhamba njani ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi nxa umuntu efuna ukuthengisa kuyini okufunakalayo ukuthi angabotshwa
kumele ukuthi arejiste kovundu abe yi-resident yakobulawayo abe ngumuntu oyenze ama-clearance yamapolisa ama-fingerprints nokuthi bamkhile ukuthi kuyasosela somuntu odingwa
esike sezwa abanye besithi kuke kwenziwa umhlangano abantu besithi bazacela unkosikazi kamongameli ukuthi bangaxotshwa ungasitshela nje ukuthi uhamba njani
kungani kunjalo kodwa uhlupho ebavumele sibili kodwa bona abantu laba basike bahabhiza ifacility kakhulu ngoba selesine emashopu abantu belethengisela everywhere so le town bekungasahambeki I think kokugcina sokusenza ukuthi idecision naleyi thinisitata ngoba yena bebavumele ukuthi bengavothwa ngamapolisa but ngendlela ade sebesebenza ngayo besebesebenza ngendlela engayisiyo
ukuthi ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi nxa usithi indlela engayisiyo uthini
like yathi sebevala imigwaqo abanye sebethengisele emashopu phambi kwamashopu abanye so then i-business community la i-complain ukuthi hhayi sebebathathele izindawo ngoba abanye besebethengisa emnyango wamashopu abanye abantu
manje inhlanganiso yakho yona ithini ngalokhu kukhona elikutsho yini
ye sibhizi sirejista abantu kathesi asoe sibalahle abantu sabathingela izindawo and siphezu kwethu sithi council nje ukuthi konkona kumele inike abantu umama usithembise nyona ukethembisile ukuthi kumele ukuthi i-council inike abantu izindawo kumele ukuthi baxoshe
manje into engathatha isikhathi esinganani njengoba abantu bephiwe kuze kuyefika umvulozayo
njengoba kathesi ukuthi nje abantu babaningi abarejista ukubhalisa kodwa abaningi as we are talking sizama ukuthi konkona sibe lo mhlangano nje kusasa kumele le-city council ukwenzela ukuthi sizame uku-identify izindawo lapho abantu abangafaka khona ngoba lathi kunje asoze sivume ukuthi abantu baphonge ukuxotshwa nje baye kwenye indawo ngoba yithi sesikhangele ezomaeconomy ngoba abaningi abantu engasivalile so yibo abantu bajoyina thina informal sector so besithe thina barejiste ukwenzela ukuthi sibe linani sibekwazi ukuthi sifuna ukuyacelela abantu abangaki ku-city council
Ah okay hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ye balaleli ngiyalithembisa ukuthi akula muntu ozaxotshwa edolobheni lakobulawayo siyalithembisa ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi liphiwe izindawo zenu hamba nini kumasayitemeni le-rejista lakho ukuthi konkona sililwele silungise izindaba zona lezi njengoba umama omkamongameli watsho ukuthi akumelanga ukuthi abantu bahlukumyezwe so siza kusebenzisa khonokhu sohamba nini le-rejista ngiyabonga yimudi mtshani incube webhutha
lathi sibongile ube lelangelihle
siyabonga baba
lo-ke bekungumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Upcoming Traders Association ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale